Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola Mugela, emoyini ngenjabulo ngesonto mhlaka 9 ngomabasa 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ukudlephana kuyaqhubeka kubandla lezanu PF lanxa umongameli Mgabe ehlala ekhuza. Kambe usakhona na omlalelayo kuleli bandla.
Lokho ukuthi safuna ukuba ayothi edosana nendaba zemfusazwe vele sokumkhulela nje. Yikho nje izini abantu bakhe bokuzwane nawe bengasamlaleli.
Ukusilela kwemali kuqhubeka kusiba kubi nankulayo ethunyelwa ngabahlala phandle kwelizwe ngabo MoneyGram lezinye inhlanganiso ingasatholakali.
Abantu abaholela kuzibili nalamhla kabalamali. Siyathunyezela imali ngabantwana kumbe eBritain kumbe eSouth Africa ikakhulu irandi. Abantu abaphiwe irandi irandi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukudlephana phakathi kwebandla lesanu PF kuyaqhubeka lanxa nje umongameli Robert Mgabe ehlala ekhuza amacwele alwela isikhundla sakhe ukuthi achiyane lalomkhuba. Ngolwesihlanu uMgabe utshele amalunga ezanu PF Central Committee ukuthi ukulwisana kumele kuphele ibandla linzinze. La ngamazwi ahlala ewethula kodwa kukhanya kungela muntu osamlalela. Sibuze olwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni ukuthi kungani.
Umgabe vele kahlalalelwa ivini umfazi wakhe sibili amkhiphela imali ukuthi ayemlobola. So vele ayisonto nje emangalisayo ukuthi abantu bakhe kuzane kabasamlaleli ngoba usekhulile, usegogile. So kumele vele aziphumulile ahlale phansi. Lokho ukuthi safuna ukuba lokhu edonsana nendaba zemfusazwe vele sokumkhulela nje. Yikho nje ivini abantu bakhe bakuzane lawo bengasamlaleli ngoba sekulabanye labo abancane abasebekubonayo bakhethe ukuthi sayenze ukuthi ixhegu elinjengomgabe libe lilokhu elisadukisana lendaba zokumbusazi owezimbabwe.
Nxa bengasamesabi sebemdelela ngalindlela, kungani bengamtsheli pho umgabe ukuthi isokwanele kumele ehle esihlalweni?
Umgabe wathi engena ekubuseni ilizweleli wafaka ekuthiwa yisistimu eyokubona ukuthi zonke into ukuthi zenzakale kumele vele ziqale ngakuye, yena nguye ophethe intambo zakonke. So abantu bathe ukuthi nje bengamlaleli akuyenzi ngoba bayesaba, bayesabela impilo yabo ngoba bayakwazi ukuthi umgabe uyavulala, umgabe uyachathisa abantu. So kukibo nje ukuthi bagcine impilo yabo ngokupretenda ngani bayamlalela kodwa bekwazi nje vele ukuthi hayi umuntu lo sekhulile kakuhlamela ngake khona ngoba vele umuntu wakhona nje vele kayesabi ukuchitha igazi.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu. Ukusilela kwemali elizweni sokufike kuzinga elibi nanku lenhlanganiso ezisetshenziswa nguZulu ohlala phandle kwelizwe ukuthumeza imali ekhaya ezifana labomkuru leMoneyGram lazo sezisilela ngemali. Amabhanga amanengi lawo sehlise imali umuntu avunyelwa ukuyithatha ngelanga yaya kumadola angamachumi amathathu kuphela, i-$30. Sixhume umqoqi wenhlelo zebandla leMDC elikhokhelwa ngomnumzana Walshman Ncube unkosikazi Rita Ndlovu.
Ikhuluma yini abantu abaholela sidiki kuzibili nalamhla kabalamali. Siyathunyezela imali ngabantwana kumbe eBritain kumbe eSouth Africa ikakhulu irandi. Abantu abaphiwe irandi irandi abalibona.
kodwa lithunyelwe eSouth Africa ukuthi umntwana emthumele irandi ukuthi yahamba komkhulu irandi kalibonakali ukuthi ngalikho. So thina njengebandla sizokudala sikuthi uhulumende yabe lokhu esalela phakathi isali elokhu esithi ifuna ukubusa kodwa ilizwe lini. Akunanto obuhlungu njengokubusa lizolandileyo. Njalo futhi abantu beZimbabwe kumele bazinike amakhwakha sisiya kwi-elekthini ekhethelwe ilandelayo. Ngoba ukuze sihlale singenamali, akunamali, akunanto ekhona vele nokuthi vele ilizwe libuswa njani. Libuswa ngunkulunkulu kuphela okokubusa ilizwe vele kakusekho nkona.
Bona abantu abavotela ibandla lezanu PF uDubo Lunje uMandlovu singathi kalubaphathi yini ukusilela kwemali konke lokho kusilela kwemsebenzi kaba kubona
ukuthi abantu beZimbabwe mina ngiyadingayisela ukuthi zime yabantu abanjani ngokuthi bobali bona kukhona kodwa sokufika ukhetho ngokuthi babesebephiwe amarayisi nenkomithi besuke lapho besuke siyavota ngendlela engayisiyo. Kube kathi mina uhulumente engikwaziyo ngohulumente ukuthi mina kangivotele kangabe ngivotele upresident uyafuna ukuthi uzanakekela izizalwane zonke zeZimbabwe. Abantu beZimbabwe bafuna ukufundiswa kakhulu ngokuthi ukuvota kuqakatheke njani lokuthi uyayidlalisa ivoti yakho nxa uvote. Kumele uvote uvotele into oyaziyo ukuthi uzahlala kuhle, uzakudla kuhle, uzaba nemali elizweni, kuzaba nemithi ezibhedlela, kuzaba nemfundo esezingeni eliphezulu.
Unkosikazi Rita Ndlovu ngumqoqi wenhlelo zebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Abakhuluma ulimi lwesiNdebele bathukuthele kakhulu ngezipeleza lolulimi ezilotshwe kubi kugwalo lokuhambisa ipasipoti yeZimbabwe. Nanku umzekeliso. Ibala elithi isidindo libhalwe kanje. I-S-I-D-H-I-N-D-O. Isipele esiqondileyo silotshwa kanje. I-S-I-D-I-N-D-O. U-H kakho. Istudio 7 isike yaluphatha kabanzi loludaba eminyakeni emithathu emine edluleyo kodwa akula nguquko esibe khona. Kunengokulutshwe kubi okumele kulungisiswe ngokuphangisa, kutsho incwethi kulimi lwesiNdebele umnumzana George Mkhwanazi.
Indlela isiNdebele esibhalwe ngayo kupasipoti yaseZimbabwe ibonisa ukudelela okukhulu kakhulu okwenziwa nguhulumende waseZimbabwe. Kambe kwenziwa kwini ukuthi iminyaka yonke le 37 years kuqhutshekwe kubhala ulimi olungaqondanga? Abantu bekubeka egcekeni ukuthi akulungiswe, kodwa kudonse sonke lesi sikhathi kungalungiswanga. Yikho ke thina njengabantu abakhuluma lolu limi esizigqaja ngalo kangaka, ngoba ulimi olumnandi, usiphatha kabi ukuthi kuqhubeke. Kungangcono bavele basisuse singabi khona isiNdebele lapho kulokuthi basibhale ngendlela enjengale siyibona lapho. Ukuthi kuze kube manje sithola ukuthi akekho umuntu okubona kuyinto ebalulekileyo ukuthi kulungiswe, sibona sengathi ukukhombisa ukuthi uhulumende waseZimbabwe akababona abantu besiNdebele bengabantu okumele balalelwe. Kanjengoba nje ziziningi izinto eziqondane labantu besiNdebele ezingalungiswanga.
Lolo ludaba esesike saluphatha kabanzi khonapha emsakazweni baba uMkhwanazi, kodwa akula tshintsho osolube khona. Ngaze ngakhuluma lamalunga edalela eParliamente ukubana ayifikise eParliamente lindaba, kodwa akula ngitsho loyedwa owakwenzayo lokho. Umsebenzi wabo ngowani abantu laba? Ayisikho na ukufikisa izifiso zabantu lezikhalazo zabo edalela eParliamente?
Kona lokhu yiko kusibonisa ukuthi ngesikhathi sokhetho abantu okuyibona esibakhethayo sibathuma ukuthi bayosimela iziphamasu nje, abantu abangakwaziyo okubalulekileyo kiwo. Phela asifuni ukuqambelana amanga la. Ngaphandle kokudla into engena esiswini, ayikho enye into eqakatheke kakhulu kulobuzwe bakho, ulimi lwakho, ubuntu bakho, isiko lakho. Uma laba bantu bezasuka phakathi kwethu bafike ngale bakhamise badle kuphelele lapho, kodwa bengabe besakhumbula ukuthi bangobani, yiziphi izinto kumele baziphakamise, bazenze kube izinto ezaziwa nguhulumende zilungiswe ngokushesha, kusuke kusimangaza ukuthi bangabantu abanjani.
Umnumzana George Mkhwanazi yingcwethi kulimi lwesiNdebele, sixoxela ekwele South Africa. Uhulumende uthi sezaqalisa ukulungisisa umgwaqo oxhumanisa eZimbabwe leSouth Africa ngomngcele weBeit Bridge osuka koBulawayo usiya khona leBeit Bridge. Ikhona eminye imigwaqo esilungisiwe efana losuka edolobheni lePlumtree usiya koBulawayo. Kodwa inkinga yikuthi umgwaqo lo lokhe ugcake kakhulu okwenza kube lula ukuthi izimoto zichayane nxa ziphambana. Sixhume umphathintambo obona ngokulungisiswa kwemigwaqo umnumzana Joram Gumbo sambuza ukuthi kungani bengawuqhelisanga umgwaqo lo.
Umgwaqo lo vele Plumtree uyemthare kawula traffic efanana ne road ye vele Beit Bridge siye Victoria Falls nomi Beit Bridge siye Harare. Yikho njengoba sithina singelazo izimali zokuthi silungise ngoba siyenza i-jewelization, cela nje ama companies laba abafuna ukuthi bancedisane lathi. So ukuba zuza kwethu ngasibazuza siyabanika ama roads ukuthi bayenze. So kwakathesi se company ezayenza i-Beit Bridge idlula emasingo eHarare siye Chirundu. So the next road that we are doing ngigqokolo ovela eBeit Bridge West Nixon Gwanda Bulawayo siye Victoria Falls kona sizaphenduka futhi sikangele lo choyo wePlumtree to Mthare usicho njalo ukuvelela ngapha eHarare usiya kuMthare sesivele sesiqalisile sesiyenza i-jewelization from Harare to Goromonzi turn off sisiya ngapha eMthare sizisuka lapha eHarare sikonde kwekwe leKaduma sesiqalisile through Norton sisiya ngapha phansi sikonde kweru laseBulawayo to Mthare to Plumtree rather. Kukhona kuma plans yethu okusihluphayo imali kuphela but sifuna ukuthi senze i-jewelization.
Ingabe la uqhelisa umgwaqo wePlumtree lo laphana uze ulungiswe ngoba iPlumtree ilidolobho elingcelelane leBotswana okuthi kubana kulezimota ezinengi ezingena elizweni kumbe eziphumayo, ngabe lenza umhlawumbe uhlangothi lunye ngalunye lomgwaqo lwaba lama lane mhlawumbe amabili?
Ngiyavuma mfowethu, ngiyavuma, ngiyakuzwa but athi yabona ngase siyenza imisebenzi le siyenza ama statistics so siyakwazi ukuthi lapha kule traffic yenje ngapha kule traffic yenje siyakwazi konke konoko but into esihluphayo imali. Okay, iBotswana ngiyayibona but Beit Bridge is the busiest port in the whole of Africa and if you want you can say Southern Africa but actually the whole of Africa is a border post. iPlumtree Bulawayo Harare usiya ngapha eMthare, yes ngiyakwazi ikho engikuchekwa nami ukuthi kona we have not ignored ukuthi siyenze jewelization sesiyenza sisukela ngapha eHarare sesidlula iNorton but silayo iplan yokuthi sifike eKaduma sidlule siye kwekwe sidlule siye kweru sidlule siye koBulawayo sisiye ePlumtree ngapha sisiya kuEastern area sesidlule eGoromonzi turn off sifuna ukuthi sifike eMarondera sihambe siye ngapha eMacheke sisiya eMthare. So kukhona kuma plans yethu okusihluphayo imali sidinga izimali ukuthi senze konoko.
Umnumzana Joram Gumbo ngomphathi ntambo obona ngokulungisiswa kwemigwaqo.
Siyalamukela zulu kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje sixoxa ngamacimbi, kambe amacimbi aqhakathekeke kanganani empilweni yabantu njalo agcinwa njani ukwenza ukuthi angaboli phela abantu bengakawadli. Silenhlanhla ngokuthi ke sithole unkosazana Stars Thebe Mate, yena oyingcwethi kwezamasiko esintu. Kunjani Ntombi endala?
Ngiyaphila Duke linjani?
Siphile kakhulu sibili kunjani enkaya kodwa?
Enkaya uright.
Awuboni ke ake sikhulume ngamachimbi wakithi lamhlanje. Isinanakazana senkosi esimnandi ongazange ukubona. So ke nxa sikhuluma ke ngamachimbi kuvele nxa egolo khona mpana. Kule mchimbi chimbi yangkhona yini okumele yenziwe ukuze ethi angapheli.
Ye, anjengento yonke phelile emkhuba yayo ukuze phela imveli ihlale ikhona. Kanti ke emacimbini sasinanzelela ukuthi nxa icimbi lena sevele sekusiyangena phansi alivelaphanjaniswa ngoba liyabe lisenzela ukuhlola amanye ukuthi abuye kuyikuphambanisa ukulithatha selingena phansi ngoba liyabe lesilona liqedisa umkhuba walo wokuba khona. Ngalokho-ke kwakuceliswe nje abantu ukuthi bazigole lona lasahambahambayo lasezihlahleni kodwa malibona ukuthi selizithola indawo yalo selifungena selizile ukuliphikisa siyekela lizihambisile ukwenzela ukuthi imvelo ungayiphambanisi njengalokho esasizwe nje kuthiwa ungabe uhamba nyovane uze kuthiwa lokhu ungabe kuhlafuni nomna emasimini imvelo lamasiko kwakuqakathekilekele kungalandelwa akula lutho oluphelayo oluyimvelo.
Ye, siyabona njalo ukuthi emachimbi nxa segoliwe kwambana ayafuswa kumbe abanye bapheka bayofaka isawudo kunukana phela yikho kugcina ukudla kwangukhona akusichasisele nje ngamaphitshane ukuthi kuvele kwenziwa njani.
Amachimba afuswa ngendlela ezihlukeneyo ayagolwa abesekhanywa angaqeda ukukhanywa amachimbi abesefaka ethuthwini afuswafuswe nje ethuthwini laphana afuswafuswe ethuthwini yindlela yokuzama ukuwawomisa engabolanga ukuthi ome engabolanga lanxa usuwapheka esengumfuswa angazaba yinto engadlekiyo ayafuswafuswa ethuthwini emalahleni khoma zobathumlilo wakho selilokhu likhuphe uthuthu lisiyafaka phakathi khuphe uthuthu lisiyawafaka phakathi liwagigaxa bese liwakhupha liwachaya. Kanti-ke indlela eyiyo kahle sibili emnandi eyayisenziwa ngokhokho bethu bengadahanga ukuthi babe lamachimbi amaningi. Okhokho bethu babethatha amachimbi bawakhame nxa sebewakhamile abesephekwa chwathi achwathi azafakwe lesayiwudi utswayi athi ephohloko litswayanyana asale mnandi avuthe ngemva kwalokho abesechaywe elangeni awome kuhle nxa ndlala kuyisikhathi lesanothiwa ngokule mfefezwanyana akomi kuhle ayathathwa afake phezu kwamazenge sokubaswa ngaphansi umlilo ukwenzela ukuthi emazengeni lawana akhathele igoza lomlilo abesesoma kuhle lelo cimbi bakithi ngazi ngaginya mathe
uyaziqumulima
lisalela imnandi okokuthi
uyaziqumulima isibili
uyaziqumulima isibili ngitshwaba kwethu lelo cimbi yilelalela ukuthi noma ubonde ithwala laphana suphonge ulungilungisa i-anyanisi yakho le tamatisi laphana lona ulifake phakathi kwamanzi kuphele likhudumeza pha ususithuthuthuthi susithi phohle phezu kwesumu yakho laphana suphonge ukhanzi khanzinga ususidla Dube akumeleli ukuthi fake amacimbi ngisaye emfuleni ngiyabuya lelo licimbi lokuthi ubaba sumlungiselela phela ukudla kwakhe kwantambama esasisithi izolo ngumdlanqunu badle phelephele silo sumfake laphana phezu kombheda ezidlela icimbi elingelala nihlabathi ngoba alilathuthu lisangalifuswe ngothuthu lichwathile laqeda inhlabathi lawomiswa namhlanje seliphonge ukukhudukhudunyezwa sezidlela laphana ubaba eginyamathe kube ngoluthulu
futhi uyazibe siyakhuluma kuze kube ninini kodwa isikhathi sesiphelile sibili valisa uzulu utsho lokuthi icimbi vele liqakatheleke kanganani esintwini ngamaphitshane kakhulu.
Icimbi liqakathekile hathi esintwini kuphela kodwa empilweni yomuntu labacubunguli bezempilakahle sebekunanzelele batshela abantu lo mhlaba lozulu ukuthi icimbi yisibungwanyana esimnandi njalo esakha umzimba. Icimbi liqakatheke kakhulu bathi lilibambe ngokuqakatheka lapho elilibamba khona.
Siyabonga kakhulu-ke Nkosazana Stars Thebe Mathe kuna ngapho-ke enkayi ungathinelwa kusasa mapho.
Siyabonga.
Lo-ke kade kungunkosazana Stars Thebe Mathe ukhona ngale-ke kwelenkayi asihlanganeni ngeviki ezayo singabajabulileyo olivalelise emoyeni uMthembu Sithembayo uKip Stube lilale.
Siyabonga Tshangala kodube ngokusipha uhlelo lwamasiko lokuphila okuhle kwabantu nsuku zonke. Ke ngilifake ezandleni zika Mike Wobe we Studio 7 esethulele uhlelo lwabasakhulayo.
ikudibana kuhlelo labasakhulayo. Igama lami nguMike Hobe. Namhlanje ngilomunye wabameli abenhlanganiso eNational People's Party, uMnumzana Khulani Ndlovu. Sixoxa ngohlelo lokukhuthaza ontanga ukuthi bangene ngobunengi kumsebenzi wezombusazwe kwele Zimbabwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Lami ngiyajabula ukuba kulolu hlelo lwabantu.
Awungitshele umbono wakho ngohlelo lolu.
Nxa sikhangele okathesi akukacaci kuhle ukuthi abantu abatsha bami ngaphi. Yebo, singabantu abatsha siyazama ngendlela zonke ukuthi lathi sibe le say ku-politics zethu zalamhlanje. But abadala abakabi nethemba kithi. Masikhangela even in all parties akhona abantu abatsha abasancindezelwa kakhulu, ama-voices abo akakanakekelwa kakhulu ukuthi sesingathi ngo-2018 kungaba lutshintshe ebantwini abatsha.
Kuyini okwenza ukuthi utsho lokho? Ngoba sekule nhlanganiso esifana labo sesijikile Thajamuka esiphakamise imibono yabatsha mayelana ngendaba zombusazwe njalo ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu kwele Zimbabwe.
Abantu abade kakhulu, they don't care ukuthi ukuvota kuqhakathekile, ukuthi kuba ku-politics kunjani. They believe ukuthi i-politics yabantu abadala. So ukuthi sibatshintshe babone ukuthi no, i-politics ngeyabo abantu abade. Abantu abadala, they are there to guide them. But khona lokhu kuzothatha isikhathi nyana. Yebo, at this time kuba nemfundisi bakhona ebonisa abantu abathi ukuqhakathika kokuvota, ukuqhakathika ukuphatheka kwepolitics, but awuzafika ezingeni lokuthi everyone understands. So kithi kusesenzima sivile, but when you look at South Africa, abantu abanjengabomalema labombalula bayenze kwaba lula ukuthi abantu abathi be-South Africa babone kuyinto e-right ukuthi baphatheke to politics, because bayabona ukuthi bona banenge and they can have a say. And lokhu ukuthi abantu abadala bekhontrole iindlu zabo politically, bona bebaningi bekwanisa ukuthi bezivotele, bahle bahlakanipha ngokubona kusesemasinya. Thina ngapha ekhaya kusesenzima sikile, ngoba mama ngathi uyavusa ikhanda uhlonyathele masinya ukuthi ungavusa ikhanda, namfana ungavusa ikhanda uzabona izinto okamele angizibona.
Manje kuyini okumele kwenzeke ukuze abadala baqale ukuhlonipha abatsha kwezombusazo?
Ngingakhangela ezinye ishu kamawarire ubutsha adlula kikho, i-education adlula kiyo, lokubaluleka kakhulu aye ngaphandle aphinde iphendule. System leyenziwa ngukhulumile iyenza kube nzima ukuthi amabisi aphakame, ngoba umuntu owaphakamayo wahleogqosa ikhanda njengomawarire. Kathe sithule, yes, he has come back, but into ezayenzakala kiyo akunamunye umuntu ongafuni ukuthi avuse ikhanda kwenzakale kuye.
Sisaphatha udaba mayelana lama-opposition party. Umkhokheli wenu unkosikazi Joyce Mjuru anganqoba ukhangelela ukwenzani ukuze aphakamisa ontanga kwezombusazwe?
UMjuru ngokubona kwami sitrying ngendlela sonke sivile ukuthi asame ukuletha ama-youth entweni ze-politics. Singakhangela even kukhetho lolwazi lukhona obelusephathini. It was a must ukuthi wonke ama-committees atekhethwa kube lama-youth phakathi. It was a must ukuthi ma uthe engumuntu omdala udefithi kumele abe ngumingoti. So ngokubona kwami ngibona ngathi ma engakhethwa kuzabo lo tshintsho olukhulu kakhulu, even i-people abangaphandle abangela ndaba le-politics, but mase bebona abantu bethungamela abangama-youth bazabalawo bazafisa ukuthi no, let me be part of this, ngoba sebebonile abanye babo abazintanga zabo esenza khona lokho. I think uzaguqula kakhulu ma engathungamela lezi ndizo.
Hayi Ndlovu, ungathi isikhathi sesidliwe nguMangoyi. Ulasi isiluleko naso kunikeza abatsha abakhangelele ukungena kukhetho?
Mina into engabatshela ukuthi asizamenini madoda, amandla asema-youthini. Power is in us. Singazama ngendlela zonke singama-youth, ilizwe leli sizalitshintsha. Akukhathalekile ukuthi uliphi ibandla, ukuliphi uhlangothi lwezepolitics. Into eqakathekileyo ukuthi sibambane singama-youth, sincedisane, siphushe kakhulu, ngoba uma siphushe kakhulu sizabona ukuthi impumela izabandla. But singahlala sigoqa izandla sithi ubani lobani uzakwenza, akula nto ezatshintsha. Ipower ikithi ma-youth, asisebenzeni nzima, sidonseni ndawonye, ilizwe leli ngelethu.
Ngiyabonga kakhulu Ndlovu, bekukuhle ukuba lawe uhlelo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu, lami ngijabulile ukuba kuhlelo lolu labatsha.
Lolu bekuluhlelo lwabasakhulayo. Ngixoxa lo Khulani Ndlovu ongumunye wabameli abenhlanganiso ye-National People's Party.
Siyabonga jahala kithi ngohlelo lwabasakhulayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Sesike sayiphatha indaba yePasika mfundisi kodwa lamhlanje asikwazi ukuyibalekela ngoba sezisondele insuku zakhona. Iqhakatheke kanganani kumakholwa iPasika?
Isikhathi lesi sePasika isikhathi engathi esiqhakatheke kakhulu ukholo lweKristu ngenxa yokuthi vele lona ukholo lweKristu lugcile ngaphezulu kwayo iPasika. Ingabe iPasika ingekho, ngingathi mina ngabe lesiKristu asikho. Siyakhangela ukuthi iPasika leyi uNkulunkulu waqala waletha umfanekiso wayo ewuletha ngesikhathi abako-Israyeli beseseyizigqili eGibhide. Siyabona ukuthi uNkulunkulu wathe bakhulula sokwedlule iminyaka eyi-400 years. Ngobusuku lobo abakhulula khona ngabo wathe batshela ukuba yileyo laleyo muli ekhona ithathe imvu ibisibulala imvu leyo ibisiminda igazi lemvu emnyango. UJesu laye waba yimvu kaNkulunkulu eyabuya emhlabeni yaba ngumhlatshelo. Yena uJesu ngokwakhe ngelanga lePasika yikho lapho aphakamisa khona isinkwa, waphakamisa khona inkezo yewayini, wasesithi kumele umzimba wakhe legazi lakhe lizachithakala ukwenzela ukuthi abantu bakhululele. Abafundisi bakhe ngaleso sikhathi babengakuzwisisi, kodwa kwathi ngemva sokwenzakele bakhona bezwisisa ukuthi umzimba kaJesu, isinkwa lesana sasimele umzimba kaJesu owadatshulwayo, watshaywa, wadabuka, waphuma igazi. IBhayibheli lona kwaphuma igazi kwaze kwagcina kuphuma amanzi, futhi igazi lakhe lonke lase liphelile. Umzimba wakhe waba wadwetshwa kokuthi abalobayo abebhayibhelini bonke bathi wathi nxa umkhangeli wayevele ngasakhangeleki. Siyakhumbula u-Isaiah 53 lwana ngake ngambala ukuthi bathi isimo sakhe sasesingesomuntu ongakhangelekiyo oyesabisayo. Ngakho ngokwenza konke lokhu uJesu wahle wathwala isono somuntu wonke emhlabeni, esaba khona kudala, esaba khona ngesikhathi sakhe, isono esizaba khona phambilini yithi, isono esizaba phambili kuzizukulwane nezizukulwane kuze kufike ukubuya kwakhe uJesu. Akuthwala sonke isono somhlaba phezu kwakhe. Yikho ilizwi likaNkulunkulu esithi kathi Baba ungitshiyelani na. UNkulunkulu okokuqala esimeni sakhe wafulathela indodana yakhe wayitshiya ngenxa yokuthi yayisithwele izono zomhlaba wonke. Ngakho siyabona ukuthi uJesu ngokuthola kwakhe izono wasivulela-ke indlela yensindiso. Kuqakatheke kanjani kithi thina? Ngenxa yokuthi kudala kuTestamente elidala amaJuda yiwo wodwa ayefanisa ukufinyelela kuNkulunkulu. Thina sonke sasingabantu bezizwe, sasingakwanisi ukuthi sifinyelela kuNkulunkulu, kodwa singananzelela yiwo umbhalo uPawulu awuchasisa kwabaseRoma kusiya zonke incwadi zikaPawulu. Iyabe ichasisa ukuthi uJesu wavula-ke iveyili ethempelini ukwenzela ukuthi ungabe kungubani obiza igama lakhe akwanise ukusindiswa njalo akwanise ukufinyelela uThixo. Ungaseli ukuthi ungumJuda kumbe ungumuntu wezizweni, ungumama kumbe ungubaba. UJesu wavula ithempeli, wavula-ke iveyili yethempeli ukuze wonke umuntu akwanise ukufinyelela kuNkulunkulu ngegazi lakhe. So ukuqakatheka kwePasika lo ukuthi kunanzelela ukufa kukaJesu. Ukuzalwa kukaJesu kwakuqakathekile, kodwa ukufa kwakhe waphutshisa-ke inhloso kaNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyabonga kakhulu ngale iPasika. Sifuna ukuthandaza siziletha sizisondeza kuNkulunkulu. Baba, ngegama likaJesu sithandazela abalaleleyo, abantwana beZimbabwe labanye abalaleleyo. Uba Nkulunkulu, ngalesi sikhathi sePasika sikhumbula ukuchithwa kwegazi likaJesu, ukuba igazi lakhe njengoba icumbi likanalakhala lisithi igazi lakhe alibe phezu kwethu, ngabe lingaba phezu kwethu laphezu kwabantwa bethu ngalesi sikhathi, lisikhulule esonweni, lisigezisa ebubini bethu, lilethe ukuxolelwa lokuhlanganiselwa loNkulunkulu. Baba, siyathandaza labo abakhatshana nayo uNkulunkulu ukuze abadonisela kuwe ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Asibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu. Inkosi likusize, ibe lePasika.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi Useni Sibanda. Silethemba libusisekile ngalo mbhalo. Kwanele kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo Lilale.
Yalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.